Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwa kwabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuyakupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunje ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ukhatha lwezempila kahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle ezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
Quick and successful closure of this matter.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo zayo indaba ye ma conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba izigulane isevisi ekwanileyo kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo yelizwe lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuchiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi iqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo
kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga ayidingisisa ukuthi kuhambe njani
likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni bemthume la ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizi inamba esanika amapolisa ukuthi lezi namba yizi namba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ngubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze econet njengoba sikwazi sokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani. Ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, basithumela inhlamvu, basibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu. Sibone ngani nje uhulumende uqa cha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU kumalanga sanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhale kukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabo dokotela okuqhubekayo Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. Kobulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzacangulube yena owancidisa kukhetho lwamalunga ayedalele ephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwazi ukuthi alungise inhlupho zabantu kodwa nokuthi uthe abethusela abantu ngenhlupho abakizo bangakwazi ukuthi bamele amalungelo abo bamele into yabo nxa kulolu thulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esizindawo endlini kaGoodson bafike bakwatula khona bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-MDC futhi i-demonstrate ngeMonday bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphanjanise lokhu kudla bawudla ngoba la ihulumende velena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu banga esizindangale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana othiwa ngunyasha lo munye othiwa ngu-PP babadobha bajikela egangeni ebusuku so khona kuyinto etshengisela ukuthi lo hulumende okhona kafuna abantu bakhulume ngenhlupho abalazo ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke eziqhubeke yena ezokuzela sibona ku-deputy mayor lo ukambarani laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ube ntshile ngibuza ukuthi mina ngingaphi ngoba bandinga ngoba ngemva kokwenza lokho kwasokwenzakala lami ngasuka esizindeni lapho engihlala khona endlini ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le isilamazinye siluma abantu isidlela yona abantu so khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sisihlalele evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathelendi abahlupha especially koma yaba njengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela kanti khani sokulogugurawundi number two
manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usucatshile kuhamba njani
ngiyevele ngicathile kanye kwendlini ngoba endlini babuye busuku bebebuya bepaka izimoto bezizondinga. Into le yenzakala ngabantu be-military intelligence. I-military intelligence abasuke eHarare babehamba bele mgobho le mali khanya futhi babethole izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar. Ilizwe lamali asilagezi akunjenje sikhuluma kulagezi. Amagezi asuka ngo-4 efeni ngo-11 but imali yokubhadala abantu ababulala abantu banayo ngoba bafuna umbuso wakuqhuke kusuya phambili benyengezele abantu abantu bekufike ukuthi bakhulume bavulele laba abazama ukuzambamele amalungelo abantu. Nyangana lo udokotela odojiweyo udlelekile ube ngomunye umuntu abakhalayo ukuthi okusho ukuthi la akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 na uyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku 1600 then bona bakhola malini ayithingi lutho imali ekholwa ngabantu.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMkabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhlaka 6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu. Esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezelela abantwana selikhangelele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMgabe ngale kukhanya ngani hhayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikutholayo ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yikuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozwimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe kuthiwa uzangcwatshwa khona kozwimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hhayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days. Akusaqedakali okuyinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphaleni zakomgabe. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawe akithi agoqele labosidi Malunga abalele khona leziphaleni zakomgabe eHeroes Acre yabo leyo. Isimanga esikhona yokuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwekhofini yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunazelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye Heroes Acre. Naye kumgabo usefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilitane. Did you see sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumphathi ntambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uzalahlekelwa impahla ezathengiswa isithunywa somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange-$36,000. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzavula idale lephalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso weZANU-PF. Umbuso weZANU-PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengu-president uRobert Mugabe. Kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, uhambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe. Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenze ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela angayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike nazelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Ihulumende weZANU-PF mubi, nakakuse sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonane Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abencela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo kuqala ebekadingeka Mgabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba kwethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengesicelo emaNdebeleni, esayidini lethu emaNdebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini wabanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi lakomthwakazi. Benginimema maNdebele wonke, umuntu wasesiNdebeleni, bonke abogawule nabojuma kona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini lamaNdebele. Ngiyabonga.
Hello abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi livusele inhlanhla ngomsebenzi enilenzayo, phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi alivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha banjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa livala abanye awethu sezembe sesilabo 3 months lokho esifaka bhathi lingawavuli. Cina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe, kanti usavekelweni, usavekelweni into ayibekelweyo, uvekelweni. Kambe lahlwa le anto isefile, usagcinelweni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhelwa indlu, uyakhelwa indlu bani? Anto sekufela gejwe ligodi kuphela, hambe lahlwa le ukudlalisa imali yelizwe khonoko. Ukhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba abantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicale ivula ama-audit 1 beStudio 7. Ngiyabonga.
Ilivuka kanjani basakazi beStudio 7 ngathi mina intikela ngembuzo yomgabelo othathi bamgcineke ngathi bangafakela ukuzini abangcwabi njengakho kumele ngcwatshwe kanini ukuthi bengcwatshwe ngokwabo adeziqeda imali zelizwe imali zegovernment waziqede sagula kathi esilokhu eziqeda ngoba sefile mna ngingagwaradi la uyenzani lokhu.
Bonani basakazi bakaStudio 7 lani lonke zulu weZimbabwe jikelele. Ye okhulumayo ngamuva sendaweni yaseSouth Africa thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kuka baba Bonga. Ubaba Bonga ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayi-DCT uRight Thonile asimkhaleli ngisho omkhalelayo uyabe elindebele siyabe sibona ukuthi ukuthi kukhona akukhothayo but thina njengesindebeleni sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo ukulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi se-ground manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba so thina sithi kuye asimkhaleli sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika Jesu.
Njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi kodwa sikhulumiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenza kangakhona elizweni kabe vele kahle kahle ube engaso president ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle ube ngaso ukuthi ngupresident ukuthi useva ilizwe ngumuntu obezodestroya ilizwe angeke ubusa sitshela ngento umuntu walempinto yakudala leyo lokuthi ayisebenzise iZANU-PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona basitshela ukuthi balwimpi kwaphela ye sakuza ukuthi balwimpi kwale kubulwa kwabo kodwa manje sewulwakubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi asifunda kuzolo ukuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani ilizwe liyatshona liyafadalala liyaphansi akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi bali kudala bahlala begqoka amakhombati wayawaya nala amasosha impi enjani engapheliwe bahlala begqoka amakhombati ngapha ngupresident ugqoka ikhombati vice president ugqoka ikhombati uzohlukanisa kanjani ukuthi lowo lisotsha lowo ngupresident uzohlukanisa kanjani upresident lesotsha uzohlukanisa kanjani ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka amakhombati abantu bakhethe sikhathelele iparty zamu-PF khathelele iparty le angazi bafuna beze siyenze bebona ukuthi kona sikhathele ngempela ngoba bona bathi bathembele impumbe bahlanyisayo kodwa izophela la wadini ngelilanga sizabe sibayenza njengomgalo sho maginga ebalinge phansi
labo gebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia obevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancintisayo kulelu khetho bangamajumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyamendlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi banengi asebethole usizo kunhlelo zabo. Uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu lapha nesibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi kunalawo ukuthi bapheke. So khathesi soku-right, sibe konke sokulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokhu ze i-Aigus area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebebeletha babuya bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu. I-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Aigus.
Lisebenza enyameni ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu ade bengela manzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha futhi e-USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, i-water for New Jersey. So khathesi sesisenza khonapha e-New Jersey sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapho abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo, u-Goal 6, umsebenzi wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24, United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Siphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapho okule msebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda. Siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke siwathi nje sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi sukulamanzi khathi sibanganatha. Siye kwezindawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kule ma-hurricanes lakho konke. Kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org, www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation, sixoxela ekhona pha eMelika.
bafana bekwese super sounds besidubela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. Uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.